nxa sikhangela sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizo uthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyikhangelele khona njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebesikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi uzalunga khona.
Khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo?
Kungaba le ndawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlile intengo. Kodwa ukwehla kwakukhona it's not a significant fall. Nxa sikhangele ukuthi impahla eningi iphezulu ngasikabona ukuthi zehlile to what extent njengoba sokuleviki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi abamesha zabo ahamba kanjani.
Umnumzana John Manguja usibalukhulu webhanga le-reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe. Ubona njani wena imbiko yena le?
Ubake bazama ukuthi babophe abathengisa izimali ezidala kuya enye statutory student leyana ekaMnangagwa umnyaka uqala kodwa ngibona ukuthi kwasebenza. Into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-$10 yala mabhiro angikhona ngakabi maningi kakhulu othi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayatshintsha izimali ngesikhathi ababezifuna njalo indaba yama-rate i-rate langikhona elikhona lehlile kakhulu uwedlula ama-price. Ungakhangela ama-price abantu abapheka ama-price abo bapheka besebenzisa i-rate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga angibona ukuthi amapholisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa izimali ngoba amanye ama-options angikhona ama-bureau lani kakabi maningi kakhulu ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayasintela izimali okusemthethweni.